sesingamaviki phosa ngafika 2 kungela fuel. Nxa ufuna ukuhamba ngemota sibili sokufuze uqaphe uye Zambia kumbe uye Botswana usiyadinga amafutha. So ku-affecta kakhulu i-business e-tourism. Ikakhulu laba abathwala ama-tourists from e-airport kumbe bebhoda labo bebuka ilizwe lendawo yethu. Amafutha angabuya ahlethele khonapho khonapho ngelanga elilodwa. So sikhuluma kanje sesilamalanga amaningi kakhulu kungalandwendwe kungalama-queue because akula fuel ngitsho even egaraji neyodwa.
Impahla ezitolo-ke ama-cooking oil izinkwa lokunye.
Ya, kwelefolo sokade sisinkwa afika kule problem. But as amanye ama-basic commodities anjengamafutha labochukela ma ungakuthola sokukhwezwa ama-price pose maybe times 2. I-wording yenziwa kakhulu ngabantu abayabe bewode konke le mali abale mali. Thina ngapha sibona uZulu uyahlupheka, ilizwe limi manzonzo and abantu kabalayo leyo mali okuthiwa ngama-dollars kumbe ama-bond notes okuthi bewoda khonoko kukhona nge-price ekhwezwe yaphindwa kabili. So kungenxa yokuswelakala kwemali.
Selalihlafuna lolu daba kukhansi.
Sake siluhlafune especially emalangeni besisenza i-budget consultative process yethu. So izinto esikhulunywa ngabantu malanga wonke ndawo zonke lapho esihlangana khona kumbe esihlanganisa khona abantu. Abantu bakhala ngomumo womnotho. Seku-affecte kakhulu i-capacity yabantu ukuthi bebhadale imithelo. Ngoba bengaze bebhadale thina singeke sibayalise ukubhadala nge-ecocash kumbe nge-swipe kumbe i-transfer. But imali nxa isibuya kithi as long as ibuya iyi-transfer kungaso US dollar proper. Iyabe isehle i-value yayo ngani ngoba i-rate of exchange ese ku-black market kade sikhuluma ngokuthi 100 US dollars gives you over 300 bond notes. So abantu ababhadalayo yes yabezwa. But thina ponxa sesifuna ukuyadinga imithi yokuthi si-treat amanzi. Sisiyafuna ukudinga ama-services okuthi senze i-service delivery. Konke lokhuyana soku-affectwe ngesimo esikiso elizweni kathesi.